Isikhulumeli sebandla le-MDCT umnumzana Witness Dube uthi bekuvele kufanele ukuthi ibandla lakhe lithole imali le ngoba kusemthethweni.
Imali le iphiwa ibandla eliyabe lingene ekhethweni lawa lamavoti thizeni ngesikhathi se-general election. I-general election yayikhona ngo-2018 ibandla elangena lapho i-MDC Alliance le esikiyo thina esiphiwa imali. Aliphiwa amabandla amatsha angezanga angene ku-general election. Aliphiwa amabandla angazanga avotelwe ku-general election. Into abayaziyo bona babatsho konke khonokho kodwa bafuna ukuthi baphile ngamanga, bakhambele abantu amanga. Uthi mhlawumbe thizeni bangcolise ibandla le-FDC ngoba bebona ukuthi liyasekelwa ngabo.
Lokhu kusekelwe ngumnumzana Mabutho Moyo webandla le-ZANU-PF yena othi ibandla elifuna ukuthola imali kumele likhankase lithole usekelo ngesikhathi sokhetho.
Asisobandla elikhokhelwa ngumuntu ongelabalandeli, silibandla elikhokhelwa ngumongameli olabasekeli olama politburo members, olama central committee members, provincial structures, ama DCC, ama district, ama branch, uzuye fika kusele nabantu bezanu-PF lapho.
Kodwa ibandla le-Citizens Coalition for Change liyakhonona lisithi ibandla le-MDCT lathatha abameli balo okugcizelelwa ngumnumzana Decent Bajila oyebandla le-CCC.
Imali leyi abesebeyitholile imali yobusela, ubusela obavela mhla kusonakala ezombangazwe ze-opposition mhla ka-31 March ngo-2020 kwahle kwaba kubi. Siyakwazi lokho, maye seyitholile leyo mali ayizukumsiza ngalutho ngoba imali yobusela bekungafanelanga ayithole. Kodwa siyakwazi ukuthi ngenxa yokuthi ungumuntu ofuna ukubenefit ebuseleni ugijimile wayayithola imali le akala ubengelasabelo sokuthi abelayo.
Umnumzana Pride Mkhono, ingcwethi ecubungula ezombusazwe, uthi ukutholakala kwemali leyi kulakho ukuphazamisa amanye amabandla kodwa akusoze kuguqule kangako impumela yokhetho.
Ibandla likamnumzana uMonzora ele-MDCT alilawo esingathi i-competitive advantage kwedlula amanye amabandla ezombangazwe ngoba ibandla lakhe alilabantu. Imali abayiphiweleyo yikuthi yena nje labanye abaseduzane laye ebandleni labo bazidlele njengesingayithi last supper ngoba i-election lingayenziwa sibona ukuthi umnumzana Monzora uzaphenduka ebe lamavoti kumbe ebe lamakhansela kumbe ama-MP. So lokhu yikudla kokugcina okwakhe.
Imali le iphiwa amabandla ayabe ethole okuhlanu ekhulwini 5% phakathi kwamavoti ukukhetho lwama-harmonized elections. Umongameli Mnangagwa ngeviki edluleyo wazise ukuba kuzabekwa ilanga lapho kuzavotwa khona, njalo ingcweti ezicubungula ezombusazwe zithi ilanga leli lakho ukuba ngungcwabakazi lonyaka. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngumlondolozi Ndlovu.